Kulandela umbiko kahulumende wokuthi kulabantwana besikolo abedlula izigidi ezine i-4.5 million abalambayo okumele banikwe ukudla ezikolo, ababalisi bathi umumo wendlala usumubi kakhulu okokuthi abanye abafundi sebeqaleka ngesikhathi sezifundo futhi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Lokhu kufakazwe izinhlanganiso zababalisi ezibalisayo eZimbabwe Teachers Association, iZimta, le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Jenfan Musere, utshele intatheli zindaba ukuthi amanani lawa aphume kuphenyo lwesimo sendlala olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee olwethulwe edale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi ngokusemthethweni izolo. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathintambo wezokulima umnumzana Ashas Masuka uthi imali efunakalayo ukuphandela abalambayo elizweni lonke jikelele abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million isikhwelile isuka ku-2 billion yaya ku-3 billion dollars. Abayizigidi eziyisithupha babantu laba ngabemaphandleni, kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabemadolobheni. UNtungamile Nkomo, Studio 7, uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimta, umnumzana Akunene Maphosa, yena othi uhulumende kumele aphuthume ngokudla kwabafundi ngoba umumo usumubi kakhulu ezikolo.
Esikubonayo ezikolo kusenzakala lapha yikuthi abantwana bayakhala ngendlala. Sesisiba lama cases ukuthi umntwana kwesinye isikhathi uyabuya ezobika ukuthi ulesiyezi, uyabuya ezobika ukuthi uyagulutshaya ikhanda, lithi liyahlolisisa liyadingisisa njengababalisi esingamalocal parents, singabazali lasezikolo, uthole ukuthi umntwana uyabika ukuthi ulele engadlanga. So esikukhuthazayo thina njengababalisi yikuthi uhulumende kaye phambili ngohlelo abone ukuthi ukudla ama school feeding programs ayaphenduka ezikolo ukuze ancedise abantwana abaphakathi kwendlala, abuye njalo ancedise abantwana ukuthi bafunde kuhle ezikolo.
Isizwa kuthiwa kwezinye izikolo bakhona abaqalekayo, selike lakubona yini lokho?
Yiye, lokho isizwa sike sathola kwezinye indawo bevika ukuthi umumo ulokho usiba mubi ikakhulu nxa sesingena sesisiya kumidiye kanjena, okokuthi abantwana bayaqaleka ezikolo, abanye bayalova ezikolo ababuyi ngenxa yokuthi umntwana uyabe ulele engadlanga kusela ngamalanga amabili engadlanga, okuyisitshengiselo sokuthi indlala ikhona ezigabeni lapha, and ukuba khona kwendlala sokubuya futhi ku-affecte ukufunda kwabantwana ezikolo.
Nxa sesikhangela uhlelo lokuphekela abantwana ezikolo lolo lukhulu nyango uhulumende baba Maphosa, siyazi ukuthi soluke lwaba khona esikhathini esedluleyo, okwamanje ungathi zikhona yini izikolo lapha olukhona kumbe vele elizweni lonke kulalutho olwenzakalayo?
Lapha uhlelo lolu olungabe lukhona okwakathesi kuyabe esiyili lokhu esikubiza sithi ngama-school grown program, okungangokuthi isikolo sisebenza lezigaba, sisebenza lama-traditional leaders, sisebenza njalo lama-NGOs, babe lakho ukuthi bayaqoqa ukudla kube khona bafide beyisikolo. Kodwa esikubonayo ukuthi loba bekunjalo ngenxa yokuthi lo nyaka kuzange kube lesivuno esikhona, so kunzima ukuthi lama-traditional leadership labanye nje baqoqe ukudla ukuthi kube khona. Awukakathesi esikuzwayo yikhonoko ukuthi kulemzamo yokuthi uhulumende akulethe esikolo, okuyinto esiyikhuthazayo ukuthi ngabe uhlelo lolu luyabuya ngokuphangisa lube khona. Sibuye njalo sikhuthaze ukuthi okwayizolokunyaze sikubona yikuthi bekusiba yikudla phose ngxenye yokulethwa umumbu, bese kusithi izigaba izikole besebenza lezakhamizi khonapho nabazali baziqoqele into ezifana nezitheko. Besifisa ukuthi ngabe nxa kuyabuya kathesi kubuya kuyi-complete, kugcwele, kuyikonke kulungisekile, kuyimpuphu kube sithi umumbu lezitheko konke kugwanile, ukuze kuthi kungabi kuyikuthi abazali bona laba abangavunanga abangela lutho abalisana nendlala babe yibo futhi asebedinga izitheko.
Lo-ke ngumnumzana Akunene Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso emele ababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.